Esigabeni zethu lamhlanje Nkwenkwezi 9, 2018 lizivalelwa nguPraxedes Jeremiah. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Nelson Jamisa osekwethekeleleni eNgilandi lequla lakhe lomanyana we-MDC Alliance eligoqela uMnumzana David Coulthard lokhu ebehlangana lenkokheli yalolo lizwe labosomabhizimusi. Umsakazi webelodumo esebenzela umsakazi we-ZBC uLawrence Mbarashe owayesaziwa njalo ngelinye igama lakhe lemidlalo yokulingisa yamadrama ngokuthi Bonzo obhubhe ngomgqibelo odlileyo ubekwe namhlanje ebuthanelwe liningi lalabo asebenza labo e-ZBC. Izakhamizi zeGwanda zikhuthaza uhulumende ukubana angenele edabeni labosomabhizimusi uWhitney Ujivayo owehluleke ukusukumisa umsebenzi wokuletha amandla kagetsi awelanga awesola eGwanda owaphiwa inkampani yakhe ye-Intratech. Likhanya lisanda inani lasebecabanga ukungena kwezombusazwe lisiyancintisa ezikhundleni zobukhokheli bevela phandle kwelizwe asebeleminyaka leminyaka basuka elizweni. Kuyini okungabe kubangela ukuthi bathathe leli nyathelo? Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleToronto FC elingene esigabeni seSouthern Region kuDivision 1 Soccer League lapho elihlezi emsileni engalaneni yemihlomelo lithi isikhathi sisesekhona sokuthi lizithuthukise lisuke esibangeni elikiso. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngokwethekelela ukwenza iqula le-MDC Alliance likhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa kwele-Bhilithane ukuthi limihlangano ichoni abayenzayo lenkokheli yalelo lizwe. Thumelani imilayezo leyenu ku-WhatsApp unombolo yethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7, u-7:30 ntambama, kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040, laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp, laku-Facebook, ku-VOA Ndebele.